ayibandla leMDC lilahlekelwe ngokuchona kwababu Innocent Gurwa. Ubabu Innocent Gurwa belilunga leMDC kweminyaka eminingi, so silahlekelwe. Ningathi yona le intambama asichiye ngayo besilaye emhlanganweni ngomgqibelo odlulileyo, silaye emhlanganeni njalo kwasithatha vele kwaba yisimanga ukuthi umuntu ebesilaye imzuzwane emlutshwane sizwe ukuthi usehambile. Ayi, lokho vele kusikhathazile kakhulu. Ubabukhuru wabengumuntu othanda ukuthi kube lokuthula, abantu bebambane besebenze nzima besebenzela phela inguquko lenkululeko lapha eZimbabwe. Ubengumuntu obeqeqeshi ile engumuntu owayele master of science ku mathematics, umuntu ebesimthembe kakhulu, sikhayenela ukuthi ngiyobeza sifundisele abantu kuma workshop awe party. Ayisilahlekele kakhulu.
Le ngabe selikwazi yini ukuthi uzabe kwanini njalo ngapi?
Okwakathesi akukabi sobala ukuthi amalungiselelo anjani, kodwa sicabangela ukuthi ngabekwa ngomgqibelo ulezihlobo zakhe, abantwana abangaphandle kwelizwe, imuli abakahlangani ukuthi besitshele ukuthi into zimi njani. Kodwa ngithemba ukuthi ngolwesithathu imbiko yonke iyabe siqondile mayelana ngokubekwa kukababu Innocent Gurwa.